Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje sokulokufuthelana kunjenjwe sokudinga amafutha ezimoto abachayeli bechayana kabuhlungu sokubangele ukuthi amasotsha abizwe ukuzoletha ukuthula kwamanye amagalaji.
Abe phuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele i-fuel yalabo ababhadalele kubaba ama-coupon abama-smart card. Lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho khonokho bangayitholi i-fuel.
Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso semali umqhashi afuna zisengezelelwe ngaso iholo ese-10% sincinyane kakhulu okuzabangela ukuthi zikhalale umsebenzi nxa singaphongulwanga.
Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedluleyo sibonile ukuba uhulumene ubeqoqa izimali njalo uhulumene usetshengisile ukuthi ukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa-ke kulokhu kwasi umlando wethu ukuthi imali uyithola ngapho, thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Umkhokheli wabomantshi bemthethwandaba umnumzana Mishrod Kuvamombe ubotshiwe namhla phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Sevia Khasikhuwerelo umnumzana Supa Manti Wansira. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokufuthelana endwendweni sokudinga amafutha ezimoto abachayeli beshana kabuhlungu sekubangele ukuthi kwamanye amagalaji kube lamasotsha kumbe abasakhulayo bebandla leZANU-PF abazama ukumisa ubudlwangudlwangu. Okunye okuletha ukufuthelana lokho kubikwa kungabakubutho kumbe amapholisa abikwa befuna ukuthengiselwa iphetholo kumbe idizili phambilini kwabanye abachayeli. Kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcona abanini bamagalaji ngalingxabangxoza isithi bathelela amafutha la izihlobo abangani kumbe ababhadala ngemali yakwamanye amazwe. Umnumzana Nyathi uxwayise abanini bamagalaji ukuthi becele usizo lwamapholisa nxa bebhekane lobunzima. Sokule mifanekiso ebulenjini be-internet abantu abafolele amafutha la iningi lingasoze liwathole besilwa ngezizathu ezitshiyeneyo. Sixoxele umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eziphathamandla se-MTC ngalolu daba.
Imota okuthiwa zithela ngamayusa lama-rand lama-smart card lama-kuponi ziyala lokhu zithela kodwa kuthiwa ifuel ayisekho. Abantu nje jikele bengasabavumeli ukuthi bethele kubangela ukuthi igaraji livalwe. Igaraji elidumileyo ngomsindo ngilephuma ngoba abe phuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele i-fuel yalabo ababhadalele kubaba ama-coupon abama-smart card. Lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho khonokho bangayitholi i-fuel.
Khona kunzima yini ukukuthola khonokho ama-smart card lama-coupon?
Ukukuthola ngesikhathi esidlulileyo babe advertiser ukuthi ungakuthola kodwa kathesi esikuzwayo ukuthi hayi akula ophiwayo ama-smart card kumbe ama-facility amakuponi. Ikhanyani ngani nje igimiki nje yokuthi kuthiwa ngile smart card umuntu angene ngale azithelele azibhadelele i-cashiers ahambe. Yikho esesikunanzelele ukuthi okubangisa khona umsindo. Kodwa wona ama-smart card nje ebesewasebenzisa i-fuel ingakahluphi asuwo nto ehluphayo. Uyahamba nje ebhenki uzitransfer imali yakho yena leyo ufuna ibe kukhadi lelo. Xa ufuna ifuel i-$100 uswayipe i-$100 bakuthelele i-$100 ikhadi lakho lisale lileyinye imali. Xa isiphele njalo uyejosa futhi ngokufanayo kalihluphi-ke i-smart card.
Uhlupho lolu lungabe luthinta njani ikakhulu lina usomabhizimusi?
Kakusasebenzeki ngoba ibhizinesi engcono sokuyikho khona ukuthengisa ifuel. ukunganazelela ukuthi nxa bona sekuyibhadala ifeli ngama-bond note bayithathe beyithengisa ngama-user kuyukuthi bazazuza intengo e-more than 3 times nxa sebeyithengisa baphinde futhi bayethenga ama-user futhi kusiphatheleni esitridini besicalculator labangani bami sikhangela ukuthi umuntu angabale 1,000 use bond angakwenza 11 times uyabe ele million bond nxa elokhu esiyathenga ethengisa. So yibo abasenza i-business, i-business yethu sonke thina isilile sokukhangelwe nje khonoko.
Lo umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% uhulumende afuna ukuba engezelela iholo ngaso sincane kakhulu njalo bafuna ukuthi iholo labo libuyele idola yemelika. Lokho kuphuma emhlanganweni wedale lenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende lomqatshi owe-Apex Council namhlanje eHarare. UGibson Bebe obesemhlanganweni lo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nxa uhulumende engaphumelela ngokwengezela iholo ngesilinganiso se-10% isisebenzi sikahulumende sihola imali ephansi siyabe sengezela iholo nge-$28 kuphela kuthi esithola ethe xaxa iholo liyabe likhuphuka nge-$41. Le kuyimali yohlobo lwe-bond note ethi ingaqhathaniswa nedola lemelika yehle ngokuphindwe kathathu. I-Apex Council itsho ayisoze yamukele leyo mpumela ephume kumhlangano wayizolo njalo evumelane ukuthi izanika uhulumende amalanga alitshumi lane 14 days ukuthi asuthise izifiso zabo andwana izisebenzi zonke zikahulumende zikhala leyo msebenzi. Ekhuluma le Studio 7 ngemva komhlangano we-APEC Council owenze namhla eHarare ilunga lalelidale umnumzana Sifiso Ndlovu uthe kumalanga alandelayo sebezaqhuba imihlangano leziphathamandla zikahulumende ezifana lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube bekhankasela udaba lweholo.
Imbumba ye-APEC Council iphumela lokhu isola kakhulu ukuba okuphume enkulumeni zayizolo unkundla ye-NJNC kakusinto engathathwa ibe yinto emqoka njalo eqakathekile ebantwini. Okusondeleyo-ke kakhulu ku-APEC Council ukuthi imali ethe yaphiwa nguhulumende lanxa ibonakala engathi imali eningi yimali encinyane kakhulu isisebenzi ngasinye ngasinye esizabe siphiwa imali kakhulu lesi siphansi kakhulu emholweni siyabe siyaphiwa imali engange-$28 kuphela.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephume egcekeni ukuthi idola lemelika kangeke wena lisakulithola ngoba ilizwe alilakho okwaneleyo elikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi lithole leyo mali. Kodwa uNdlovu uthi ilizwe lilenotho efana legolide, idayimani kanye lezinye impahla eziletha imali yaphandle okufanele athole imali yeholo lezisebenzi zakhe ngayo. Uqhubekele phambili ethi akusimlando wezisebenzi ukuthi zicabangisise lapho iholo lazo lizavela khona ngoba abakufunayo ukuthi benelise ukuthenga impahla ezitolo ethengiswa ngedola lemelika.
Uhulumeni angawala ulawo amandla okuthi aholise izisebenzi zakhe nge-US dollar iyona mqoka ngokwayo. Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedluleyo sibonile ukuba uhulumene ubeqoqa izimali njalo uhulumene usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekula elizweni. Kodwa-ke kulokhu kwavusa umlando wethu ukuthi imali uyithola ngapho thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Esinye sezisebenzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Themba Nyathi uthe ukhathazeke ngesimo esikhona phakathi kukahulumende nezisebenzi zakhe sithi nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zezisebenzi zakhe inotho yelizwe izalahlekelwa kakhulu ngoba ukukhalala imisebenzi kwezisebenzi zikahulumende kulakho ukuthi izisebenzi zamankampani azimele wodwa lazo zikhalale imisebenzi.
Lesi simo esibi sibili esesifuna ukuthi abantu basebenze ndawonye ngoba singakhala ukuthi nxa izisebenzi zikahulumende lazo zingakhalala imisebenzi labo abasebenza ku-private sector la bazalandela ilizwe lizakuma lokhu kuthi inotho elizwe izaqhubekela isiwa
kodwa ukuthengisa kwempahla yedola lemelika elizweni sokulethe ukudubeka elizweni ngoba uzulu uhola imali yebond kumbe iRTGS engasena sisindo loba uhulumende ekwalisa lokhu esithi isindo sedola lemelika lesebond nguthilo bhanqa lokhu kubuya ngesikhathi inhlanganiso emela usomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries izolo ithe uhulumende sokumele avumele amankampani ukuthenga idola lemelika emkambo wensitha ukuze nelise ukuthenga into zokulungisisa impahla elizweni kuviki yona le uhulumende wasesebenza-ke ukuthi amalanga eholo layona le inyanga asesondeze eduzane okwenze izisebenzi zathi le indlela yokuzincenga ukuthi zingakhalali umsebenzi ngimele istudio 7 ngiseharare ngingugibson bhebhe
okay.
Ikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Umkhokheli wabo manje bemthethwandaba umnumzana Mishrod Kuvamombe ubotshiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi omnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Superman Diwanzira. Ababili laba babikwa befundela ukuba ngamagqwetha okwenza badinge umsebenzi emthethwandaba njengengxenye yezifundo zabo. Umnumzana Kuvamombe ubuthiwa wephule umthetho ngokupha ababili laba umsebenzi emthethwandaba bona belamacala alokhu esathoniswa. Kusenjalo, umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethekelelwa amazwe amahlanu kusukela ngeviki ezayo. Uzaqala ngokuya kwele Russia besisiya eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan, leDavos eSwitzerland lapho azahlangana lenkokheli yakwamanye amazwe emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthi World Economic Forum. Amabandla aphikisayo athi lokhu akusoze kusize ilizwe leZimbabwe lona elilomnotho osubhidlika. Athi kumele umongameli Mnangagwa alungise okuhluphayo elizweni kulokwethekelela amazwe achiyeneyo. Kodwa uhulumende uthi kuqakathekile ukuthi ethekelele amazwe ukwenzela ukuthi kutholakale imali yakwamanye amazwe okuthiwa ngesilungu yi-foreign direct investment yokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba. UGibstube Studio 7 uxoxele umnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee kubandla lezanu PF. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ku-9:00 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe short wave 12080 laku-15775 kilohertz. Namhlanje ke sixoxa ngomumo wezomnotho welizwe wona osuye nganxele. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012 4650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha lwensoli zikahulumende weMelika olwe-FBI luthi alukatholi iholo kogatsha lolu ngenxa yokuvalwa kwahulumende kufaka ilizwe engozini. Ngalokho kumele uhulumende aluphe imali ngokutshetsha. Omunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli wele-DRC umnumzana Martin Fayulu uthi uzakhweza udaba lwempumela yalolu khetho emthethwandaba ngoba kavumelani layo. owayeligqwetha likamongameli Donald Trump weMelika umnumzana Michael Cohen obikwa wafumbathisa amantombazana abikwa aya emacansini loTrump uvumile ukuya phambi kwedale leSenate aphe ubufakazi bakhe ngalolu daba. Ukapteni weqembu lomdlalo wenguqu leFC Platinum uPetros Mhari ukhuthaza abalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuba basekelele iqembu kusasa lapho elizadibana khona neqembu leOrlando Pirates elase South Africa enkundleni yeBaba Fields. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lizimelele Orlando Pirates kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBaba Fields emdlalweni wokuqala wemidlalo yezibaya kumncintiswano lonyaka weCAF Champions League. Ngokwakuqala ukuba abafana be-FC Platinum bafinyelele kuyadlala kwisigaba sezibaya selokhu baqala ukuphatheka kwemidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Lokhu bakwenelise ngemva kokunqoba iqembu le-SNAPS lase-Madagascar kanye le-AS Otoho elase-Congo Brazzaville kwizigaba zakuqala ezomncintiswano. Lo mdlalo uqhutshelwa enkundleni yeBaba Fields ngoba inkundla yemandaba okuyiyo ikhaya leqembu le-FC Platinum kwathiwa ayikulungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Lokhu sekudale impikiswano phezulu kokuthi abalandeli bomdlalo wenguqu abahlala edolobheni lakoBulawayo abasekele liphi iqembu kusasa njengoba bebaningi abavele bezithandela iqembu le-Orlando Pirates. Ukapteni weqembu le-FC Platinum onguye njalo unozinti weqembu leli uPetros Mhari ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba basekele iqembu le-FC Platinum ngoba phela kuyilo lona elimele ilizwe laseZimbabwe kulo mncintiswano.
I think siyakwanisa ukuwina kusasa. Abafuzi bebebezosupporta weda usupporti Highlanders, oDynamos, oCapes United football supporter just ukuthi ngathi sibe motivated. Because I think the choice Baba Fields ukuthi sibe sizodlala lapha ukuthi siclose le shabane. Otherwise ama-supporters alapha they should rally behind us. Kufuze supporti team eka.
Iqembu le-FC Platinum yilo elimela ilizwe leZimbabwe kulo mncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuphakamisa isicoco se-league njalo likusibaya sika-Group B ndawonye leqembu le-Esperance elase-Tunisia okuyilo eliphethe isicoco, i-Orlando Pirates yase-South Africa kanye le-Horoya AC eyase-Guinea. Amaqembu azaphutha imidlalo ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yemiklomelo kuzibaya ezine, yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano esama-quarter finals. Onompembe abazaphatha umdlalo wakusasa bavela elizweni laseRwanda njalo unguye oyabevuthela impembe nguJean Claude Ishimwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Hello, what's a Friday? Silomhlabeleli osakhulayo uNovuyo Sigel Dube ongwakuqala kwabesifazana ukunqoba kumncintiswano wezokucula oStar Bright Zimbabwe Talent Contest ngomnyaka ka-2015. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Swanda.
bayazama abantwana abaningi ukungena kwezomculo. Kuloba nje abantu abanamali yokuthenga imiculo yabo ngenxa yomumo wezomnotho. Namhlanje sihlangane lentombazana esikhathazile njalo silodumo olukhulu kweleZimbabwe. Abanye baya esikolweni uyafundela ukucula kodwa usigeli kusegazini.
Ngingase zokuhlabelela ngaziqalisa ngisesemncane. I remember ngine-twin dance ngithanda ukuthi xa sebhathi sigeza siforme ingoma esizayihlabela e-church emini sihambe siyehlabela. So ilanga ngiyaqala sisemncane but mina i-confidence yaneyingathi sesemncane. Uthina mi wayethanda ukulida mina ibe ngulwana ombhekayo all the time. So ngakhula ngaze ngadevelopa more into it. Ngathi ngo-2014 lapho esaqala khona i-band kwimi le-twin lam lo cousin wethu uqeqeshile Mtambo. Lapho esaforma khona i-band ethu i-2014. Then 2015 ngihamba ku-Stabright lapho ngi-1 lapho engawina khona for i-overall prize i-Stabright. Then ngaqhubeka ngisiya phambili.
Zange kube lowesifazana onquma umncintiswano kodwa unombuyo sigele wathatha isicoco kalula nguye esikhuthisela ekuza for the Friday.
Sengwine Starbright ngidlula iZimbabwe yonke and ngiwusifazane okuqala ukuthatha ukuwini Starbright lokhu yaqalisayo. Ngase ngisiya estudio ngaqalisa urekoda ngakhipha isingi yami yokuqala ukhathesi ngo-2017 actually. And then lokhu ngiqhubeka phambili kathesi I'm working on i-album yami ekuthiwa ngu-Love Bitter and Sweet. So it's all about love, ezothando. Kahle ngikhuluma ngokuthi uthando lobuhlungu uthando lomnandi. So ngiyakhumbala konke kuzabe kule jazz khonapho, kuyabe kule reggae soul khona, kuyabe kule deep house, yonke imihlobo ye-music, afropop, just to ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu, ama-fans ami wonke, ngoba yimihlobo ye-music engiyithanda.
Yazi bakhona abafuna ukuxhumana nosigeli abathanda umculo wakhe.
Uma lifuna ukuthola imusic yami lingangihlandelela kuma-social media platforms u-Facebook unoyo Sigel Dube, u-fanpage yami Novio Dash Sigel, ku-Twitter Novio Sigel 1, Instagram Novio Sigel, yonke indawo nje Novio Sigel, YouTube ngikhona Novio Sigel yasetsha, yasithola ingoma zami SoundCloud yonke indawo. Yabo ngiyakuthanda, ngiyabonga balaleli.
Ngibuya ngimbongeleke njalo unombuyo Sigel Dube ebusilayo kuhlelo hoza hoza Friday ngisithi libe lempelasonto elijukela igama lami ezwe Jesus Banda bye bye.
loke ngomculo womhlabeleli wasakhulayo uNovuyo Sikele Dube belimlaleleke kuhlelo Woza Friday exoxalo eRachisa Sibanda we Studio 7 singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela sokulokufuthelana kundwendwe zokudinga amafutha ezimota kuqhamuka izibhakela abachayeli beshayana osokubangele ukuthi amasosha abizwe kuzolethwa ukuthula umkhokheli wabo manje bemthethwandaba umnumzana Mishrod Govamombe ubotshiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Xavier Kasukuwere lomnumzana Superman Wanzira silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.